Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMfumfu 2022 ngoKids Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekona ukuthi nxa izana PF izabuya ifuna ukwethusela ama supporters ethu, sizazidefenda.
Abakubandla le Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu baprovoke iZANU PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla le ZANU PF bathi ibandla leli liphetha udlakela. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Abakubandla le Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North, uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke bazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laxotsha amakansila eBhinga le-Victoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana le-SCCC. Ake sizwe uSibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Thina amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-CCC eMatebeleland North. Sesina ma-candidates kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMatebeleland North. That is angu-6 aweBhinga, le-1 le-Victoria Falls. Sesikhethile ama-candidates sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa kunomination court ukuthi babe ngama-candidates. Ebantwini sesingenile, ama-ward wonke ngalawo engu-7 lapho kulama-by-elections khona sesike sayajika khona.
Yes.
Siyawathatha lawo ma-ward.
Yes, ngathi-ke ukuxokozela-ke ukubangisana lapha lamanye amabandla. Akuwathawa nakhona ngapha.
Laba abanye singababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya kanti siyakhompyutha lezanu kuphela ngoba angiboni ukuthi kulenye iphampu ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha ama-candidate amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane ama-candidate. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo kabakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona sinamawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana bakwenze ematobo lokhuyana bakwenze insiza kodwa hayi ngabe sibamelele sibalindele sibalungiselele sizahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu. Asoze sibavumele ukuthi be-ekthe angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele sibamelele simelele ukuthi bebuye kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka 3 December siyabandla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaya abantu khonapho? Lizayenzani?
Nanto wathi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngiyi-CCC nxa umuntu engitshaya ngempama ngimuphe elinye icele ungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidefenda ngoba i-problem yabo isikhathi esiningi yokuthi anti yabona ukuthi njengalokhuyana bakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuya ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavelayo egophe kumbe kwezinye iindawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBhinga kumbe bezophambanisa eFolo. Lokho asoze sikuvumele. Abangane babo abayibo esihlala nabo abalutshwana kulathi bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba labo bazathutha labo nxa isikhathi sakhona sesiphelile esama-election. Asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina sizigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu. So asoze sibavumele. Lokho ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikele labo abake bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMatebeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Billy Qhawule okubandla le-ZANU PF.
abantu laba bavele bona abalohlupho nje lwabo luthile bathi bona kukhanya kuza balohlamo bona bazavuyisela yazi kithi utshele into ekhona ukuthi laba bantu bahamba bedinga ukubaprovoke abantu baprovoke izanu PF ngendlela engayisiyo engunanzelela kithi kulabanye banangunika i-example labanye ababekampena kwenye indawo ngale abadlula phambi kwemizi bebhebhisa bekhuluma inhlamba abantu be-CCCR bebhebhisa bethi abantu bavotele izanu ngaphakathi abavotele izanu yikuyini kwini sabakhuza kithi sabakhuza kkhulu sathi hhayi jani akwenziwa lokhu kuhle kuhle sabacekisa ukuthi hhayi zikhondanteni bazama ukucolisa lani lani you can imagine so abantu laba kade sebozwa bekhuluma besizweni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona baphehla nje ukuthi babadale umsindo umsindo wakhona nguye akula msindo lapha gidwe okhona aphandle kokuthi bona bekulezi into abazenzayo ukuthi yawo njengoba kade siyazi indaba zabo sezikhulunywa ku-Britain ngale eParliament ngale indaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi bangcolise ihulumende yezanu p f ngendlela
kodwa singakhangela ye singakhangela gawule kuphela ubakhona abachaywayo sibuleni siza le matopo phela bechaywa ngabalandeli bebandleni lezanu p f so bangabe bekhuluma iqiniso phela
asikulandeleleni khona kuthi bayenzakalani ibachaywa bona kwakusenzakalani mina nje nje kithi indaba ezinjalo zimele zima emapoliseni amapolisa ephumele ukuthi kuyini okwenzakalayo ubani waqalisa ukuthiwa umuntu mbani owayenzani mbani waprovoke ubani ngoba abanye abantu gijima baprovoka njengendlela nale kuya kuyavuka umlilo
so manje kumele kwenziweni
kumele abantu gipsi kube nokuthula njengalokhu vele ungakhangela gipsi kusukela nje umongameli umnakabo engena lapha ama-elections laaba nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukuthi basidalele uduku nje abakhamba vele senza imisinde lapha lalaphayani bese bethi bazayekelwa kuphela kubukelwe kunjalo ngoba bayeke ukuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza dube bathi bona wafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe walungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yikoabakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakwenzayo sebencediswa ngomumana la abawenzayo njengoba kunama-bilishes anala yiko kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu babona abasebekhuluma ngabo e-parliament yabo kwe-Britain ngawouthi ku-House of Lords kusho ukuthi yakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanctions
uNomzana Belief Gawule ukubandla le-ZANU PF sixoxela ye esetholotho esabelweni seMathebeleni North usenjalo idala le-House of Lords likwele Bhilithane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe okuvalelwe uNomzana Job Sikhala labanye akubandla le-CCC idala leli selicele uhulumende wakwele Bhilithane ukuba akhulumisane nohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu lokhu kwenzakala ngesikhathi umkaJob Sikhala evinjwe namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubhi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusuze esule izithetiso ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ngenxa yodlakela njalo langokuvalelwa kwabo uSikhala labanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU PF lo mnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu uNdlovu uthi ibandla lezanu PF lalivele lidlelana kahle nakudala lele Bhilithane umoyo usungula lingxoxo khona manje
kule bandla lezaphu lelezanu Jongo izanu PF isuke yaba yikhona yona ngo-1987 ngaleso sikhathi laba abantu ababalisayo ethi bona bebengabofowethu yibo abathethe uRobert Mugabe bamnika lokhu esikhathi yona yi-Nightwolf laphana ngabantu akade bengafuni umndeni waseZimbabwe ukuthi umanyane ngabantu akade belwisa ukumanyana kwesizwe saseZimbabwe bezama ukuphehlukanisa nge-tribal ground so ngalolo hlobo sihleli phansi thina njengezizalwane sakubona ukuthi hayi lokhu akuqondanga uzananzelela ukuthi kusukela ekubunjweni kwezanu p f 1987 laba abantu abajoyo bonto bezengabangani bethu yibo abantu kade besilwisa ngoba besesithe thina umnotho kawuye kuzulu yibo abantu akade bengabahuquluzi benotho amaplaza bebande yilaba abantu sitheze sikuhlanganisele ukuthi thina njengesizwe sezimbabwe kathi khangelele umndeni wethu labo bakubona ukuthi sokunzima ngokwelabo isizwe yikho kuqale khona nawo ama-sanctions asuke sebuya ngabo-19 ngabo-2001 2002
ngamafutshane indlovu
iphutha iphutha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe esesixukwini engambathanga uyadinga icebo izanu libandla eselitshona emfuleni selidinga amacebo umongameli webandla leli utshilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yama-sanction ngamandla uChris Mtshwangwa watsho njalo wathi into yama-sanction ngamandla abantu laba bezanu bayatshontsha ndakathesi inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu bezanu tezi ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwalesa Zimbabwe so thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption akulungiswe udaba lwezombusazwe akulungiswe ama-reform angiboni ukuthi uba le-problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yawala
amasanctions
hayi ngiyamuzwa ugatheni ngivumelana naye uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emgoko i-corruption kayiyazi bandla iloba ngubani lobani sebengani balokugwelegwele kuye uze uye kuye lawa amabandla aphikisayo uzathola ukuthi uzathola umuntu ule note engeke uyichasise but lowo muntu layo kwekuhulumente yikho kwenza umongameli wathi no i-corruption wesey zero tolerance i-corruption number one lokho kwama-sanction amboni ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga umongameli uthe engena labo Chris Mtshwanga bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures besidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza sibuyisele into yama-sanction but ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani langubani so kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi niwa ama-sanctions kawakho ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siya ku-anti-sanctions march yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda izifaka indlela yayo ethi yona no ama-sanctions lawa athagete abantu ababili abathathu kutsho ngendlela ngendlela avela khona lokhuyana yikho esingakuthi thina yi-public relations se-PR management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifaka ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinde uzulu lokhu bekwenzela ukuthi uzulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandla elibusayo njengoba yena umfowethu ekufaka but into engizama ukuthi ngimqondise kiyo yokuthi ukuthi si-athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga umongameli wathi kasizameni njengesizwe silwise sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions indlela yokuqala ayitsho yena ikuthi athi sithi zero tolerance corruption ngoba siyananzelela ukuthi kusukusela ku-First Republic beziningi into kade zisenzakala yikho la ebuyela leyo mantra yokuthi sithi thina zero tolerance corruption hayi ukuthi athi yena akula ma-sanctions bona ngathi lapho akusikho kahle kahle ayikho into eyathiwa ngumongameli engena
lapho sizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla lezanu p f lo mnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ngene kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abafika ekukhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini we-Halloween kwele South Korea bagxobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le-Taiwan lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia selelahlele katshana isivumelwano lele-Ukraine ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi elerussia lithi ele-Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle e-Black Sea kodwa ele-Ukraine nelemelika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba elerussia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphehla inzondano emazweni atshiyeneyo sokuyisikhathi sezamasiko Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje sixoxa logobalanda Mathe ukhona ngale ke eJohannesburg. Baba Mathe, kunjani?
Litshona njani dube labalaleli? Hayi, thina siphilile kahle kakhulu.
Nasibona kahle. So ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kuxoxwe emcimbini kami isiZulu. Singathi ke le yinkosi Zulu. Sitshela kancane ngalokho.
Izolo besihambile njengesizwe samahlaba ezulu, sihambe nenkosi uBulelani ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yokuholi traditionally. Obaba ukhayisa uhlahla yamango besinabo ngale. Sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samaZulu labo njengabenguni. Kuningi esikufundile esikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona. Mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu njalo kusifundisile ukuthi lati ezumthwakazi sisese lomsebenzi ukuthi masifuna ukubisa i-kingship yethu kulama steps amanye umele siwathathe enanzelela ukuthi kulalapha esibisamayo lapha esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okwakufanele ukuthi maybe mhlawumbe kumbe singabe singathi sesikufundile
kuyini okunye wathi ukubona kulangathi
bekunama kosi chitha umhlaba kuze kufike eNigeria kodwa engathi ngufundileyo kakhulu ikakhulu thina ebukhosini bakithi masifuna ubukhosi bakithi ukuthi igovernment yes kufanele ukuthi siyiblame kodwa inesandla kakhulu sokuthi makuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo igovernment ibe khona ngoba unanzelela ukuthi laphana first okokuqala umuntu orecognizer inkosi ngupresident welizwe. So upresident mangarecognizanga inkosi kunzima ukuthi inkosi liyana izibe inkosi singaba inkosi yethu kodwa igovernment mayingazange yarecognize lokho kusho ukuthi kuyabe kuyize okunye kungunazele ukuthi thina njengamahlaba ezulu mangukuthi ubukhosi bethu siyabufuna kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi igovernment kodwa siyi-engage ngoba yiyo esayina isitifiketi sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe.
Yes, siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gobalanda Mathe, siyingcwethi kwezesintu, siyambonga kakhulu. Ungathini lokusasa Gobalanda, siyabonga.
Ngiyabonga tu.
Salulandela iwo lomsizi. Salulandela.
Uma manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana njalo njengenhlala yenza inkosi isigcinile savumile ukuba sibe khona kulo mhlaba lanxa singahlukiswa ngokuningi okwehlukahlukeneyo sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo kodwa phakathi kwakho konke khona lokho uNkulunkulu ukhona singaphelelwa yimicabango kwesinye isikhathi zesithi uNkulunkulu kasiboni kanti owuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe ikakhulu labo abavumayo njengomdali lomenzi wabo. Namhlanje ihlobo ezithandekileyo ehlulweni lwethu lolu sizabala encwadini yezaga 14 iverse lika 29 Proverbs 14 verse 29 uthi uSolomoni nxa ebhala lapha uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi ababi laba abakhiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa ngoba isibo bubi lobo bukhulunywa lapha ngusolomoni. USolomoni nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo abesesithi uSolomoni bonabo bantu abanjalo uJehova ukhatshana labo ngoba uJehova kahambisani lobubi. Bangazitshaya izifuba benze konke lokhu ababona besithi kube kuqondile kodwa uJehova akekho lapho. Yikho-ke lapha uSolomoni uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu ububi busenhlizweni yomuntu busemcabangweni womuntu yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomon esithi uJehova kude nabani asithatheni njengasekhaya emndenini emudini uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni kabafanani ukwenza kwabo kabafanani ngitsho lasekuthinyeni kwabo ungabafundisa bathengele ukudla okufananayo bathengele ama-uniform esikolo ubhadale izikolo sisiwenze konke nxa besakhula kodwa soze bafanane ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa nabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa abantwana abakude noNkulunkulu yilaba abadle okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lokuhlonipha kakusekho ungaza kutsho ukuthi umntwana usuke ebantwini usuke nje abe mubi baqoqane ngobubi babo bathandane ngobubi babo bathandane ngokungahloniphi kwabo bathandane ngokusela babo bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantwababo uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyo mphakathi ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukukhuluma ngabo kwakhathesi sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo ukhahlana labo abantwana abakwenzayo kayisiyo sifiso sabazali izikhathi eziningi engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni ngeqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntanakhe abe lisela asikhulekeleni abantwabethu nxa sikhuleka ngokulunga langomethemba uJehova lithi ilizwi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu asikhulekele thixo ingcwele sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe babe ngabantwana abalungileyo amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
yabonga kakhulu uNtungamile Nkomo kwezemidlalo uJoseph Jani sethulela ukwenzakale namhla eZimbabwe
zimpumelelo imidlalo ekhasini lakaprimier soccer league edlalwe namhla emini iqembu lebulawayo chiefs inqobele i-Rentals nge-2-1 kuthelejanamo sibe ngujikile obhanqa 0-0 lele-highlanders ikanti lo mdlalo obuphakathi kweqembu le-Cranbourne Bullets kanye lele-triangula ophele kuyi-0-0 sikhangele umdlalo kakhilikithi iqembu labesilisa elimela ilizwe lezimbabwe kumdlalo kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi amathathu ngele-bangladesh emdlalweni wesibaya sikagroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba owe-icc t20 men's world cup iqembu lebangladesh liyoqale ukutsha ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuthele ezimbabwe seliphendula lenelisa amaranzi alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayi-9-2 limpumela itshiye iqembu lezimbabwe lihlezi endaweni yesine engalaneni yemiklomelo kusibaya sikagroup 2 lile miklomelo emithathu
kusenjalo uSikhumbuzo Banda umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu elechicken inn uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo uJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba
ubanda uthi abadlali bakulezi nsuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba
abafuna wathesa ntwazulu babe ngasatsheli ingaphuma enyusipepeni ka-2-3 ungathiya mtsheli wathe dale imali yami kunje kunje sozazama ukuba nsezama ubaqondisa kodwa asoze uqondise konke kulabanye abalalelayo kodwa kulabanye abangenjani abangalaleli osokundidisappointa kakhulu avunga ngqamba manga abafana bababulawayo ayi discipline lasowathi usubona ama players abobulawayo amalutshwane kade sebedlala ku Premier League lasowathi ucina ubona ama team amaningi kade sebesiyathatha aqhofu obulawayo abafana bababulawayo abaningi sebevukela utshwala yabo umuntu ufana lo sibilile efisha but kungana i patience abasifi ungathatha thesi umfana like uthi uyamdingela ku D1 for example uthi engqa iplant first thing awukuzana bayanika imali awuka train awukadlali afana bababulawayo ya point.
Ubanda udlalele amaqembu abasakhulayo iqembu leZimbabwe Saints njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esasengumfana weleminyaka engaphansi kwechumi lathuba munembili.
Kudala kwakuizi ukuthi nxa usowama juniors usuyedlala kufirst. Ilozi ngoba wena labana babedlala kufirst labo ilozi nyankona yayiprocess labo babesokuma juniors babukile yakomatamba o. Oh, Innocent Roots. We're going to under 18, it's just going to under 14. So, we're going to graduate, and that is us looking square. So how easy for you to do the Coco. That's why like, the times as my seniors who face those is how we come on down here, I'm to see my post, God, I'm to my room. So easy that is what will come. Ningati Lati, then that the bus will come. So is
Ubanda, whichever Jalaba Sakula, Wagobla, Ubelibas Fundis, we are Jalagamanyama Tolopo, Achuana, the local Belin, they would let Lama claim Bagobla, Wotua,
and I would show me, and I will say, all my parties have a fun of Ubla, meaning I told her is Kwama, Ambia, Nafund Uti. Abanye abantu baphila njani nxa bengekho ustata abanye abantu ukuthi baphila njani lozi konkana kuyakunceda konkana mental bafana bakobulawa yiprogram yabo bafuna ukudlala kobulawayo abafuni ukuthwala isikhwama ungathi khona bambe egweni khona banguzuzela iteam yeah, eduze khona lapho egweni yala bafuna ubuloko bebhode imali okuthini andlike abafana omunye amna vile bhindura mina andizula ukuthwaka basa mdata abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona lakafuni abathwala izikhwama labo bephume la mjama yamaplayers lawo bejinga umsebenzi wenye indawo begcwala
Ubanda udlalele amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleSporting Lions, eleNjube Sundowns kanye leChicken Inn. Ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi uqhatshwe ukuba asebenze namaqembu abasakhulayo weChicken Inn. Wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza neqembu labakhulu elidlala kusigaba sePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Salbonani balaleli, igama lami ngingu Blessings Ngqo, umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe. Ngilethulela idlalethe lami elitsha okuthiwa isilungu. Isilungu the album lapho engicula khona ngezinto ezitsheneyo day to day life. Ngicula othando, ngokuzwana, ngempilo, amasiko. Udlalade leli ngisebenze labaculi abaningi abatsheneyo abasuka koBulawayo, abasuka eSouth Africa, abasuka eBurkina Faso, abasuka eCongo. Le dlalade limnandi kakhulu. Engikwenzileyo ngithethe ingoma zami ezimbili, ngasihlanganisa nomculo weCongo. Ingoma ezithi Intombi yalomfana, lenye ethi Amaphi. Siyabonga kakhulu ngokusisekela mina ngicula nje kusukela ngo-1994. Manje sise-America, se-Washington, sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensimizini se-Washington. Okwamanje ngikhuluma nje ngo-Blessings Ngqo edlalade elitsha. Ngajabula kakhulu nxa lingathi lilithenge lililalele. Siyabonga kakhulu.
Loke umculi uBlessings Nqonkomo okuqembule iSingizi ekwamanje ke usemelika lapha ke uLensingizi singakehlukani sihlobo sike sikhangele ebesilazo awubandla lesisisi bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngabe bandla ezanuphiwe siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo ngumthombo Sithemba uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.